siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane osichazisela ngokuthi impilo injani kuleyo ndawo ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lingenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Esikubona ngokuthi ukudla kukhwela ngokuphila ikakhulu ma amasizo sezimpi esezakudla kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakele i-certain increment izinto vele emagosa zehle zikhwele ngeyinhle nazele ezinye like ishukela yabesitshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa ngesidola kini namarimita angkhona akhwela ngokuphila ngapha kokulokuzeni ku-black market njengakathesi ukuzetha i-100 rand iwile ayisathengi abantu babelokhezi bethwele ama-rand uzotha irandi lakho seliwile ayisathengi ngendlela obasijwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kunokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angkhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane lakwamanye amadolobhu lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kubaduze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi ngiyakwanisa ukuthola amabhili amabili isikhathi esiningi ayale intengo yawo iphansi kule mpulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenzana besifazana ukuze bephile khona ngaphela uPani sibalisa emaphandleni lakhona apho isenza.
Abesifazana indlela abaziphilisa ngayo yokuthengisa. So bayahamba edolobheni behambe bayodinga izinto bahambe bayozithengisa ekhaya ngamavili babesebethwala futhi amabili lawana bayowathengisa edolobheni. Abanye baphila ngokuthengisa emfiyeni bethengisa amatamati isilimbida abanye njalo khonapha esenta bathengisa izigqoko kodwa ke ngikhonokhani ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela-ke abantwana esikolo kini?
Abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kuyenza ukuthi abantwana abangamakazana abanye basuka bezele nhlanhla yokungena kuma-organization afanana nabo-comfit yabo abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadalile. Kuyenza ukufika abantwana abangabafana isikhathi esiningi abatholakala besehlupheke lokugcina beyinkinga yesikolo bengaphekanga ngoba abadala bayeshehlulela ukuthi babathole iy'ndingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduca kwe-curriculum izinto ezifunakalayo zabe ziziningi kakhulu imali zakhona ziningi kakhulu izinto zakhona azithengwa nge-local currency kufunakala i-forex abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo nge-school fees athesi njengoba i-government ifumile ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency i-school fees ezibhadalwa i-foreign currency abadala i-foreign currency abaningi abayitholi ukuzayitholi yabe sekumele ukuthi ahambe ayoyithenga ku-black market izinto zakhona esade kurejista ofofo imali zakhona kade zifunakala asomali ezincane akuyathiwa i-5TK1 ukurejista i-$11 oyi-$2 $11 kukhulunywa nge-annual elokuzeni nge-RTGS kuyimali eningi kakhulu abantwana abaningi ofofo bayehlulekile ukurejista ama-subjects angasebenzi angela ukuthi ngaba ngarejista bahambale abanye vele bahle bangarejista especially abantwana abayenza ama-science imali yangona ibiningi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lelami osithandekile mhlanga ngikhona eWashington DC.